Soku izika disenda baku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalamukela uhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza siseWashington DC.
Kathi chuba lokubonga uBlessing Zulu osiphathele indaba ngolimi lwesiShona olamukela ngenjabulo kuStudio 7 ngomvulo mhla ka 7 kuLwezi 2022 nguGaino Gumede Saidi. Endabeni zethu namhlanje,
abantu beZimbabwe ngabantu abathanda ukuthula, kodwa kulabantu abanenhliziyo ezimbi, abalengqondo ezimbi, abenza ubudlwangudlwangu.
Kuganyulwa ngehloka ilunga lebandla leCitizens Coalition for Change. IZimSat ihanjiswe emkhathini yi-rocket yakwelemelika.
Sesukunanzelela ukuthi izulu kaseso izulu kathese mhlawumbe liyaphuza ukubuya kumbe libuye lilolaka lesiline libe linenge isikhathi esifitshane.
Kwenziwa umhlangano omkhulu wokuzama ukuphuma le mizamo yokulwisana lokukhudumala komkhathi kuzwekazi le-Afrika. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulumsakazo. Ukhansila okubandla lezano PF namhla ugamule ngehloka okubandla leCitizens Coalition for Change obecela inhlanyelo ephansi kohlelo lwePresidential Agricultural Input Scheme. iNewZimbabwe.com ibika ukuba uKhansila Christ Mudengezerwa ucatshulwe ngumnumzana Wanda Mutashi esigabeni seKafunde eMashonaland West lapho amgamule walimala okumangalisayo. Umtashi ugijinyiselwe esibhedlela sokubikelwe amapholisa ngesehlakalo lesi. Kulabanye njalo abalandeli bebandla le-CCC abatshaywe endaweni ezimbalwa eMashingo becatshangelwa ukuba bakubandla leZANU-PF. Kasenelisanga ukukhuluma lo Mdengezerwa, iziphathamandla zebandla elibusayo kanye lesikhulumeli samapholisa u-Assistant Commissioner Paul Nyathi obengaphenduli umakhalekhukhwini. Inhlanganiso yeZimbabwe Human Rights NGO Forum leZimbabwe Peace Project zibika ukuba selikhuphukile inani labantu abakhahlanyezwa ngesikhathi kulungiselelwa ukhetho oluza kwenzakala ngomnyaka ozayo. Ukuze sihlaziye udaba lolu sixoxe lomnumzana Thabang Nare, ingcwethi kwezombusazwe.
Abantu beZimbabwe ngabantu abathanda ukuthula, kodwa kulabantu abanenhliziyo ezimbi, abalengqondo ezimbi, abenza ubudlwangudlwangu besazi ukuthi bazavikelwa ngalaba abakupolitiki, ama-political leaders ebenza ubudlwangudlwangu wabo bengabotshwa, bengangeniswa ejele. So lelo langa elizafika lapho izigangi lezi ziqiwe ezenza i-political violence ezizabotshwa khona zifakwe enkantolo, amakhiye lahlelwe khatshana, yikho abantu abazafunda ukuthi uhloniphe omunye umuntu, ungamtshayi, ungamthethisi, ungamjontsheli izinto zakhe, ungamdilizeli indlu, ungamdilizeli yini layini okungabe kungokwakhe.
Kodwa usuku lwankulu luyabuya nini lololo?
Hayi, sokutsho ukuthi iZimbabwe isile over 40 years kule culture i-violence yinto eyenzakalayo. So kuzafuna ukuthi abantu beZimbabwe bona bezifakele uhulumende omutsha, uhulumende ozahlonipha amalungelo oluntu, ozaqakathekisa impilo zabantu kusukela komncane kusiya kulo abantu abangabadala, abantu asebagogekile. Wonke umuntu ngumuntu oqakathekileyo ngokwe-constitution eZimbabwe naphambi kukaNkulunkulu.
Kodwa khona ukugangadwa kwabantu ubona ngazani akula okunye okungenziwa ngaphandle kwakhonokho okhuluma?
Ah, sazi ke Dube, ngokuya kwesikhathi abantu abalokhu begangadwa ngelinye ilanga labo bazavuka bethi hayi sokwanele, asakukwanisi lokho. Nxa yethu kubuhlungu ukuthi ubulokhu utshaywa uthathela izinto ezingezakho. Abantu sonke senziwe ngemzimba ephuma igazi elibomvu. So ubuhlungu lobo abantu abasoze behlale bebuzwa bengenzi lutho, ngelinye ilanga kumele benanzele abantu bazayenza. Enye into abangayenza ukuthi bezifikile kulobu budlwangudlwangu.
Umnumzana Thabang Nare, ingcwethi kwezombusazwe, ubexoxa lo Gibbs Dube eseBoston khonapha kwele Melika. Z Zemsat 1 ihanjiswe namhla emkhathini ithwele indizamtshina yakwele Melika eyomhlobo owe rocket ebithwele njalo okufanayo lokunye okwamazwe ambalwa. INASA yethule umbiko namhla othi i-rocket le ebizwa ngokuthi yi-Northrop Grumman NG-18 Cygnus isuke kahle njalo ikhangelelwe ukuba izaphanyeka izimsat emkhathini esikhathini esifitshane esilandelayo. Izimsat esekelwa ngele Japan phansi kohlelo lwe-Joint Global Multi-Nation Birds Satellite Project izancedisa abalimi abahlola umkhathi labanye. Umnumzana Robert Ndlovu, ingcwethi kwezobulembu be-internet, uthi izimsat ilakho ukuguqula indlela yokulima eZimbabwe.
Umsebenzi wayi-satellite le yokuyafunda nokukhangela umkhathi, thathe i-information yomkhathi. Ngelanga lingaka, nomtshiso ongakanani, umoya ongakanani, nezulu funa kwazi. Kube kuthatha imifanekiso ecacayo.
Singathi kunceda ubani konoko Ndlovu?
Kunceda abantu abalimisi abalimayo lama-explorers. Asonke kuyanokuthi nxa uhlanele namsekaza ilimvuzo. Sizasebenza kuphela nxa kuyukuthi i-information njalo ekhonekthiweyo nayiyasetyenziswa. Ngoba njengoba ngishilo, i-program e-NASA involved ukuthi be-empower amazwe la-developers. Anjabo zibabe ikhande kamanje. Ukuthi izela lizwe, kube ne-satellite yayo ne-correct information yayo. Ngendlela zayo, ibe ne-capacity. Yona le i-satellite imhlobo naloo, yesetshenziswa ngu-Elon Musk, utele ku-internet, i-mission technology, kuwona le flaga.
Singathi akuduli yini, kume njani khona? Umbani obhadalela khona?
Abayibhadalelayo i-technology ne-satellite, kuyabahambi kathi imali. Angiyambona ukuthi ya 700,000 yes. Kodwa lasalisenzi, i-consortium yangona kuthiwa i-BED, i-IRD, owathi njengento enjalo, i-Japan. Ama-engineers lapha abahambile melani nebathathu hambe ijapan ithena khona ngayo yaya akulontola ezimbabwe ngafuna ukubona ukuthi vele i-inputes ezingakanani lentola khona leyo lenasa lemetro so i-inputa lapha weyeyangikhonkona ukuthi ihambe ukuthiyatraina ahambe ngamantoki yafunde yalokhu yalokhu kodwa asesesizathi eyaziwa ngabantu nendlela ekuthiyaza nceda ezebc efuna amabhora lamanje mainti into i-global warming makuthiwa interested nge-global warming ukuthi indawo lezi amaforest yaphela yaphethelezi yakhwela kapha yemazane kuye-protein imining and all those things into ezicontaina i-nature smaller than nature thing but obviously the other thing ithini izilibizithi nomanida i-security amabhoda ukuthi kinokuqapha kinongenayo ase-satellite oki-controlla i-comes ezesafic.
Umnumzana Robert Ndlovu ingcwethi kwezobulembu be-internet ubexoxa lo Gibbs Dube we-Studio 7 ekobulawayo. Inkokheli yamazwe ezwekazi le-Africa egoqela umongameli Emmerson Mnangagwa isemhlanganweni wokuhlaziya indlela zokulwisana lokukhudumala komkhathi owe-Climate Change Conference COP27 oqale namhla edolobheni le-Sharm el-Sheikh kwele-Egypt. Intatheli izindaba ye-Studio 7 umqondisi Dube usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Umhlangano lo uzagxila kakhulu edabeni lokukhangela ukuthi kungenziwani ukuthi izwekazi le-Africa liphathiswe kunhlelo zokulwisana lokukhudumala komkhathi. Lokhu kulandela ukunanzelela ukuthi izwekazi le-Africa noma lingakhiphi intuthu eningi elimaza isimo somkhathi yilo elisithola libhekane lenhlupho ezingapheliyo phezu kwalolu daba ngenxa yokuswela imali lokunye. Umnangagwa namuhla ungene emhlanganweni obukhokhelwa ngumongameli Mkhwetsi Masisi obulehloko esithi Overcoming Climate Change Crisis in Africa. Umongameli Masisi uthi kumele kube lokucabanga okutsha okuhambelana lensuku zalamuhla ezingaphathisa ulusana lokuguquka kwesimo somkhathi.
While our resources provide the building blocks.
Kumele kube lendlela ezakulezi insuku ezizasiphathisa ukulwisana lokuntshintsha kwesimo somkhathi. Asamukeleni amathuba okulwisana nalokhu sindawonye.
Omunye okuhlanganisa ukulwisana lokukhudumala komkhathi e-Environmental Management Trust, Mnumzana Pride Mkono, uthi kumele kukhangelisiswe kakhulu udaba lokuthi izwekazi le-Africa lamazwe afana leZimbabwe angaphathiswa njani namazwe angentshonalanga ukulwisana lokuguquka komumo womkhathi.
Asikhangelelanga ukuthi kulolutho olukhulu oluzaphuma khona ngoba amazwe amaningi kakhulu lawo abangela ukutshintsha komumo akazimiselanga ukwenza ukuthi isivumelano eseParis agreement sika 2015 sibe sisebenzisa bebekwenza lokho abakuvumayo ukuthi bazabe kwenza abakwenzanga khonoko. Njalo amazwe asaguquka njengabo Zimbabwe labo Botswana akaniwanga imali yokuthi besikwanisa ukuyekela ukwenza izinto ezinjengamalahle kanye le oil ukuthi besebenzise ekutholeni amagetsi la amandla kagetsi.
Amazwe afana leZimbabwe kanye leBotswana lokhu ethembele kakhulu ekusebenziseni amalahle enjwayo awe-coal ukupheka ukufana lamandla kagetsi. Amalahle enjwayo yiwo akhokhelayo ekubangeleni ukuguquka kwesimo somkhathi. Unkosazana Ingemate Stennis owenhlanganiso ye-World Climate School okhangele kakhulu ngokuntshintsha komumo womkhathi weleZimbabwe use-Egypt emhlanganweni we-COP27.
The countries and people of
izwekazi le-Africa alilanyathelo elikhulu ekuguquleni isimo somkhathi. Abantu abampofu abaphambanisi umkhathi kakhulu, ngakho asingeke sibamise ukuthi bengaqhubeki ngezinye inhlelo eziphambanisa umkhathi ngoba yisibo abadala uhlupho lolu.
Ukuguquka kwesimo somkhathi okufana lokungani kwezulu kumbe ukuna kwezulu eliningi lidala ukutota kulimaza inhlelo zabalimi eZimbabwe. Umnumzana Mhlupheki Dube umlimi osesigabeni semangwe udubo lokuguquka kwesimo somkhathi kubisela emuva inhlelo ezinenyi.
Isitshengiselo zokuguquka komkhathi zivele zikhona. Sesikunanzelela ukuthi izulu kathese mhlawumbe liyaphuza ukubuya kumbe libuye lilolaka line libe liningi isikhathi esifitshane. So kuqakathekileyo-ke ukuthi njengamazwe lamazwe siyenza zehlelobane zokufundisa abalimi ukuthi melane lokutshintsha komkhathi.
Umhlangano we-COP27 uzaqhubeka kwamaviki amathathu. Inhlanganiso emela ilizwe likaZulu e-Global Climate Movement ithi kumele kube lezenzo ezibambekayo, hashi inkulumo nje eziphuma emazweni angentshonalanga, ukuthi kuza kwenziwa nhlelo bani ekufakeni imiqobotsho kudubo lokukhudumala komkhathi. Ngingumqondisi Dube oyindaba ze-Studio 7, ngisabron kwele Botswana.
Kugcwala abantu nsuku zonke emahofisini ogatsha lukahulumende olendaba zasekhaya olunika uZulu amaphepha okuzalwa, amapasipoti lokunye, kulandela ukwehluleka kohlangothi lolu ukudinda amaphepha aqakathekileyo. U-Anastasia Ndlovu usipha lolu daba.
Abantu abaningi batshona emahofisini la kobulawayo bedinga incwadi zokuzalwa, kubikwa ukuba imitshina yokudinda ama birth certificate kayisebenzi ngemfanelo. Abaxoxe lomsakazo we-Studio 7 namuhla bekomsitheli bathe kuningi okubahluphayo okwenza ukuthi batshone emahofisini la. Omunye wabo ngunkosikazi Nomalanga Ndiweni ohlala ePhumula South.
Le challenge enkulu lapha ngendawo yamabhebhi leyi. Bengifuna ukuhamba mina, bengifuna uku-apply ngihambe somewhere. But ngehlulekile ngenxa yokuthi i-birth certificate yami bathi kayikhanyi, kufuneka ngithathe entsha. So xa ngithi nge-apply lentsha ngithole ukuthi ithiwa kuvaliwe, akula network, bathi sekulesikhathi. Ngathola ukuthi ayisingiyedwa, baningi abantu abanjalo abanjengami abazama ku-apply-li passport abalamabhethi abo angalunganga. Omunye vele kalayo yena ngokwakhe, but ule challenge yakhona ukuthi khona kuthiwa amabhethi i-system i-down. kubuhlungu kakhulu ngoba kathi semile miso yiyo ibirth certificate leyi ukuthi ngiapply nami ngibone impilo phambili ngikwazi ukuthola ini ipassport manje angikwazi ukuthi uhlupho lolu luzaphela nini ukuthi yena uhulumende uthini ngalo ngoba hey abantu bathwele nzima phandle la
undiweni uphinde wathi lokhu sokumbisele emuva kakhulu ngoba kunengi afisa ukukwenza empilweni
nanqondo ukukhalinya embezi ngoba bekumele ngiaplayele ngihambe lami ngiye phandle kwelizwe manje sengimile bathi abakwazi ukuthi kuzalunga nini yiwo iansa abasipha yona singabantu siyizakhamuzi sibuze ukuthi kanti manje kuyalunga nini bathi hayi asikwazi lathi ukuthi kuzalunga nini ngoba lokuvalwa kuvaliwe sibili indawo yakhona so hayi ngazama ukuthi mbe ngiye phambili kwenye indawo lapho kuthiwa kuyathathwa ngathola ukuthi lagobo kunjalo bathi isystem ayikho so basalindile sine-challenge enkulu bakithi asikwazi ukuthi manje kuzaphetha ngani abantu behlile ku-aplayela ama-passport ma bele problem ye-birth certificate ngoba kumele uqale ulungisise i-birth certificate yakho ukuze uthathe i-passport
Unkosazana Simangele Sibanda laye ubhekane lenkinga yokuthola amaphepha aqhakathekileyo ehofisini le
mina iproblem yami ukuthi ibirth yami siya ninga enter iID number it appears my details is correct but if you enter iBirth entry number it appears under omunye umuntu so angazi ukuthi ngancedise kanjani khona lapha
Umnumzana Dumisani Nkomo ophakathi kokuloba umdlalo wokuthunjwa kwabantu besiyakwenziswa imisebenzi encwele kwamanye amazwe uthi okwenziwa ngohulumende kwephula amalungelo oluntu.
Kuqakathekile ukubana ama-birth certificate aphinde masinya ngoba nxa kulo bunzima ekuprinteni ama-birth certificate kuba nzima ukuthi abantu bathole ama-ID bathole ama-passport bachange baswele nje okuninginingi konke lokhu ngamalungelo uba li-birth certificate lilungelo uba le-ID lilungelo uba le-passport lilungelo so konke kuqakathekile kumqoka
Unkosikazi Judith Ncube umphathintambo wedolobho lakobulawayo uthi sebephanyeke izikhalazo zikaZulu emahofisini amakhulu elizwe. Umphathintambo ogatsha lwemisebenzi yekhaya umnumzana Kazembe Kazembe uthi uhlangothi lolu luphakathi kokulungisisa udubo lokudindwa kwamaphepha okuzalwa. Ngimele umsakazo weStudio 7 ngikobulawayo ngingu-Anastasia Ndlovu.
Kuyaphithizela kwelemelika kulungiselelwa ukhetho lwama-midterms oluqala ngolwesibili elizweni lonke jikelele. Amabandla amakhulu omabili elama-Democrats lelama-Republicans alokhu ekhankasa ngamandla. Kuyabe kukhethwa abameli bedale le-Senate, ele-House Representatives kanye labaphathi bezabelo ama-governors. Ama-Democrats athi ukhetho lolu luqakathekile kakhulu ukuze kulondolozwe uhulumende kaZulu. Kuthi ke ama-Republicans athi uhulumende kamongameli Joseph Biden genzi kahle. Abantu abaningi bakhala ngesimo esibi somnotho besithi amafutha ezimota ukudla lokunye kulentengo ephezulu okumangalisayo. Ngakho ke kumele kukhethwe amalunga ebandla eliphikisayo. UBiden lo wayengumongameli umnumzana Donald Trump kanye lomnumzana Barack Obama bakhankasa ngamandla namhla endaweni ezithiyeneyo. Ukuhlaziya ukhetho lolu, sixoxe lomnumzana Raphael Mthombeni, isizalwane seZimbabwe esihlala eDallas, eTexas.
Ngapha eTexas khanya sibili ukuthi abantu bayaphuma, bazaphuma sibili ngobuningi babo ukuthi bayevota kakhulu lapha abakukhangeleyo kulokhetho lukagovernor ugovernor lo apelo lalo ozama ukungena u-Orola so ke kukhanya bazaphuma sibili ngoba kulomncintiswano ophezulu kakhulu okhona lapho kuma-elections kagovernor yena lo we-Texas
kungani kathesi kuqakathekile kulwiswana kangaka kuwona lama midterms kuyini kukhangelelweyo namabandla omabili
ye kungaba lezinto ezini ezithile ezenza ukuthi abantu bakube lokulwisana lokho kakhulu umthetho lo weight this as well okhanya ngathi uyaqumbaqumba abantu ukuthi baye ekhethweni ngoba wabuya ngekhathi kungathi uphethe sondela amanye ama-states anjengeTexas kwahle kwakunywa khonapho khonapho ukuthi lowana umthetho kawusasizi lutho kawusasebenzi okunye okungenzakala yikho khona lokhu ukuthi ukungqikilana kukaformer president uDonald Trump lo president okhona uBiden ukwala wokhetho lokhuyana ukuthi ukhetho kaluphumelelanga kuhle ngo-2020 yikho okunye okufuqa abantu ukuthi nguphi ongcono ongakhokhela phakathi kwabo bobabili ngibona ngathi kunjani
umkhonomi-ke abantu bakhala ngokuthi intengo sezakhuphuka opetrolo lokunye konke okunjalo kungenza abantu bavotele elinye ibandla okwedlula elinye yini ikakhulu ngoba bachothoza uBiden ngakho lokho
ye ngoba amanye ama-states ayachiyana le mnotho yabo iyachiyana kwezindawo ipetroli economy iphezulu ukwedlula lokuthi nezikuzwayo ngapha eTexas lapha abala kungathi kuyezwakala kodwa kakuzwakali kakhulu ngoba ilizwe lakhona lele leTexas ilizwe elivele lingathi linothile liyasadayiza izinto ezithile ezine kodwa-ke nxa ukhangela umhlaba wonke lo owe-USA yiwo sibili umqoka okhona lo owe-economy ukuthi i-economy yimbi okwakhathesi senziwa yimpi le e-Russia le-Ukraine
xa sezikhangela i-state e-Georgia lapho kukhanya sibili kulwisaniswana sibili ubona kuzaphuma impumela yakhona izaba yiphi
hayi lapho ngisamelele sibili ukuthi ngibone ukuthi kambe kungainduku xa izawela ngaphi phakathi abangqingilanayo bonaba amajaha langqingilanayo kodwa-ke nxa ungathi ukhangela isenethi ingathi isesekhona ngapha kuma-democrats ukuthi ama-democrats angayigcina lapho embona ngathi kuyaxega khona ngapha ku-house engibona ngathi ngapha hhayi engxenye ingabaphunyuka laba ama-democrats
Umnumzana Rafael Mthombeni, sizalwane seZimbabwe ohlala eDallas, Texas, khonapha kwele Melika. Kulabantu asebekhulile abahlaselwa ngumkhuhlane wokufiphala kwenhlamvu zamehlo obizwa ngokuthi eye cataract ngesilungu. Ingcwethi kwezempila kahle zithi umkhuhlane lo uyelapheka ungabonakala kusaselesikhathi ubathabile masuku usethulela lolu daba
umkhuhlane wokufiphala kwenhlamvu zamehlo uvame ukuhlasela abantu abadala labalomkhuhlane wechukela welatsha ngokuphalwa kwamehlo unkosikazi Julia Dube olomkhuhlane lo uthi lokhe ebhoda ezibhedlela edinga usizo ngoba uvalwa yebulembu obusemehlweni Umongi unkosikazi Sibonelo Madlela uchasisa kabanzi ngomkhuhlane wokufiphala kwenhlamvu zamehlo.
I-cataract yisifo samehlo into sithi yibulembu kubizwa kuthiwe isifo lesi sijwayeleke ukuba khona ebantwini abalomkhuhlane la kumba abalomkhuhlane we-high blood pressure i-BP ehlala ikhwelile kakhulu ingalaku iyaqondisa ngamaphilisi umuntu uqala ukuthi angasaboni kuhle kuyabe kusiya kuncipha ngokuya njalo ungakhangela elisweni lakhona uyabona kule isizingelezi nje phansi kwenhlantini abadala kalutshwana nje lapho kuba khona ebantwaneni yisifo nje eselaphekayo ngasithe saphangiselwa
Umnumzana Thabiso Mthembu, umongi osebenza kuBulawayo, uthi kuphalwa ubulembu obuyabe sebubonakele, umuntu abuyele esimeni sakhe.
Umkhuhlane lo uyelapheka njalo umuntu engahamba ku-operation yakhona ukuthi ephalwa la lobu bulembu, akuthathi isikhathi eside ukuthi ebuyele ebone njalo. Khona okwenzakalayo ukuthi lobu bulembu kumbe ilensi le eyabe isiyonakele yiyo ekhutshwayo, kube sokufakwa eyinye eyiyo ezasebenza endaweni yale ekhitshiweyo, umuntu eziphilele nje impilo efanayo.
Kuviki ephelileyo ngolwesine, umsekeli kamongameli njalo engumphathintambo wezempilakahle, umnumzana Constantino Chiwengwa, evula okusemthethweni uhlelo lokwelapha abantu abakhathazwa umkhuhlane wokufiphala kwenhlamvu zamehlo eHarare, uchaze ukuba abantwana abazinkulungwane eziyisitshiyagalombili, i-8,000, balomkhuhlane wamehlo. UChiwenga uthe abanye abantwana laba bazelwe belomkhuhlane wamehlo, kuthi njalo elinye inani yilabo abalemkhuhlane etshiyeneyo egoqela owendinyindi. Wengeze esithi ukusilela kwemali kuhulumende sekudale ukuba uhlelo lokwelatshwa amehlo luphathwe inhlanganiso ezizimeleyo ezeZimbabwe kanye lezangaphandle kwelizwe. Kuviki ephelileyo kwelatshwe abedlula amakhulu amahlanu, i-500, ngokungela mbadalo esibhedlela sePhirirenyathwa. Ngimele iStudio 7 koBulawayo, ngingubathabile Masuku.
U-Obert Cobra Moyo oyedlalela iqembu lenguqu leWange uthi akulalwa nxa ungumqeqethi womdlalo wenguqu. UJoseph Njanji usipha lolu daba ngokugcweleyo.
Umusile minyaka phose emithathu eqale uqeqetsha ngemva kokuthatha umhlala phansi njalo uthi akukho lula ukuba ngumqeqetshi womdlalo wenguqu.
Hayi, kunzima. Kunzima, kulalwa. Hey, coaching is never easy. It's never easy. Always planning. Kora ningadlala, ningakwina sokuphilile, we have to plan for the next game. So that's can so relax.
Umoya uqale udlalela iqembu leWange esasengumfana osakhulayo ndawonye labanye abadlali abavela uDuma ababalisa uMethodi Monjali, uSalim Milazi, uEddie Chitato kanye loTekshua Chinyama. Ngaleso sikhathi iqembu leChipangano belingelinye lamaqembu aqinileyo kusigaba sePremier Soccer League, uthi izinga lomdlalo wenguqu elizweni seliyehlile nxa kuqathaniswa neminyaka emedlileyo.
Elizweni lethu leZimbabwe anti kukhanya ngathi isiyenzana siyehlile mpijana, but izoba rayini sizophika, but ufuna wenzani yehlile mpijana.
Umoya ngumsekeli kamqeqeshi weqembu leWange lona ubuyile lithole ilungelo lokuyadlala kwisigaba sePremier Soccer League ngemva kokunqoba elikwenze kwisigaba seSouthern Region Division 1 Soccer League. Iqembu leWange selileminyaka embalwa lisehluleka ukuba lihlale kweminyaka eminingi kwisigaba saphezulu, kodwa umoya uthule themba lokuba seliphenduke ngokuphela.
I think ama-mistakes enzakalayo andidali. Hayi, sesiwaza. Kathesi hayi akusuzikwenzakala. Because I think it's support from the community, maybe ayile campaign. But at least hayi sisibambene vele.
Naphandle kweqembu leWange, umoya oke wadlalela njalo iqembu labesilisa elimela ilizwe emdlalweni wenguqu kanye leqembu lePretoria University elakwele South Africa. Ngiyimele iStudio 7 koBulawayo, nginguJoseph Njanji.
Live talk namhla sixoxa ngokhetho lweMelika olwama midterms oluqhutshwa kusasa. Singekehlukani zihlobo, sikhangeleni njalo ezinye zendaba ebezikhokhela. Kuganyulwa ngehloka ilunga lebandla leCitizens Coalition for Change. IZimSat isihanjisiwe emkhathini yi-rocket yakwele Melika. Kwenziwa umhlangano omkhulu wokuzama ukuphuma le mizamo yokulwisana lokukhudumala komkhathi kuzwekazi le-Afrika. Silugqiba-ke lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo. Yimi uMagumede uGaino Saidi, ngisithi asidibaneni ngo-6:30 kusasa ekuseni. Abangenelisanga ukuzwa indaba zethu, lilakho ukuzilalela ebulenjini ku-www.voandebele.com.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.